Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-24 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa ibandla le-ZANU-PF umlando wokuphuza namaphepha okuvota ngenjongo yokuthi kuvote abantu abalutshwana kobulawayo laseHarare.
Selokhu ngathethulwa yingwe ngikupolitics, angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikuyo namhlanje.
Uxolozo lukandaba lamhlanje ngolwesine mhlazi ku-24, amagqwetha enhlanganiso alwela ilungelo likaZulu alobele i-commission ebona ngokugqutshwa kokhetho e-ZEC ekhonona ngokwethuselwa kwabavotayo ngamalunga enhlanganiso ye-FAZ esekela ibandla le-ZANU-PF.
Kuyikwethusela kungokungahambisani lokhetho olukhululekileyo, ngokunjalo kwenza ukhetho lolu ugcizeleleke phezu kwelezi ezinye izinto esizibonileyo ukuthi lukhetho lungakhululekanga.
I-Commission yezokhetho i-ZEC ithi izazisa impumela yokhetho lukamongameli ngomvulo ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa ibandla le-ZANU-PF umlando wokuphuza lamaphepha okuvota ngenjongo yokuthi kuvote abantu abalutshwana kuphela kobulawayo laseHarare. UChamisa utshele intatheli zindaba izolo ebusuku ukuthi ibandla le-ZANU-PF likhanya selitshaywe luvalo ngoba libona ukuthi liyanqotshwa. Kodwa isiphathamandla se-Commission yezokhetho e-ZEC umnumzana uTloyile Sligwana uthe ukuphuza kwamaphepha lokhu kubangelwe ukuthi bekule ndaba eziphathelane lokhetho emthethwandaba. Sixoxe lomunye wabancintisa ukuba ngukansila ku-Ward 1 kobulawayo engowebandla le-CCC umnumzana Mbuso Siso.
Selokhu ngathethulwa yingwe ngikupolitics from year 2000, angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikuyo namhlanje. Ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungela ballot paper, njalo i-ballot paper lingayi-inspectwanga, ngilesimanga ngilesithuli sokuthi thina njenge-opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe kwi-election engela inspection ye-ballot paper, i-election ephuze ukuqalisa kumele iqalise ngo-7 ngapha ngakithi ku-ward 1 yaze yayoqala ngo-11 esithola lapha ku-polling station ade ngivotela khona yaze yaqala ngo-1 o'clock. Kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe, ngoba mina ngibona yonke into leyi kayenzakalanga ngendlela eyiyo. I-ZEC awuphathanga umsebenzi ngendlela eyiyo. Ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa-ke hatshi leyi election esibe layo ngenye i-election engingezake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Siso ongomunye wabancintisa ukuba ngukansila ku-Ward 1 kobulawayo engowebandla le-CCC. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa.
Ukuphuza ukuvula kwama-polling station kobulawayo sibona kuyinto enje ngabomu, ngoba sinanzelele esikhathi siyenza i-voter registration ukuthi ZANU-PF bithatha abantu abaningi abavela emaphandleni ibabhalisa lapha kobulawayo. Esikunanzelele emini yayizolo ikuthi bese kulamakhombi akade ethutha abantu ku-Ward 1 uyahambisa kuma-polling station ukuthi bavote. So sibona ukuthi khonokho ukuvula ama-polling station beqamba amanga ukuthi ama ballot papers kawakho bekuyimizamo ekuthi bona laba abavela emaphandleni benelise ukuvota edolobheni. Njalo izanu PF ihaza amaphepha amaningi idolobho lonke, amaphepha lawo ale message ethi yona abantu bengayivota ngenxa yokuthi ukhetho lurigiwe. Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change asizange sibe lombiko onjalo. Kusithi ukuthi laba abantu ade behaza amaphepha esicabangela ukuthi ngabezana uPF bebezama ukuthi beyehlise inani labantu abavotela i-CCC besenzela ukuthi inani labantu abavotela uMnangagwa likhanye liphezulu. Siyathaba ukuthi abasekeli bethu abaningi baphume bayovota, babonile nje ukuthi lokho ibe imizamo yezigilamkhuba yabantu vele abangacholekanga, abantu abangelambeko ongcolisa idolobho lonke besebenzisa izimali eziningi ukuthi beqamba amanga esithi thina ngesikhiwa i-electoral malpractice.
Siyabona ukubana ugatsha lwezokhetho olwezek luthi lona okubangela ukuthi baphuze ukuthi bathumele amaphepha yikuthi bekule ndaba ezisemthethwana ndaba ezibangele lokhu. Lina liyakholwa na ukuthi lokhu kwenzakale ngenxa khona ukukumbe kwenzwe ngabomu ukwenzela ukuthi abantu bangavoti ngobuningi kobulawayo laseHarare?
Ama polling station amanene namhla kazange avulwe isizathu singesokuthi ama ballot papers kanjiswanga kuma polling stations ngesikhathi. Siyazi thina ukuthi ama polling agents alala khona e polling station elinde amabhokisi, njalo kuyakuqathela ukuthi kungakaqaliswa ivoting kuhle kubalwe lawo ma ballot papers. Kodwa izeka yenelisanga ukuthi kwenze ngesikhathi lokho, sijibani ukuthi inhlanganiso ehluleka umsebenzi. Okunye esikubonileyo ukuthi kuseke kwayangisa ngoba kwezinye indawo ama ballot papers la afike ngezikhathi zemini, isikhathi zabo 3-4 PM, ihola lika 4 sure kambe sure. Kwezinye indawo ama ballot papers efika ngo 5 PM, ilanga selichonile vele. Sibani ukuthi abantu ababelindile kuyabe sokufuna labantu abalesineke. Okunye sikusolayo kakhulu kubekwa kwamatafula ngaphandle kwama polling station. Amatafula la besibona amalembu ezanu PF, sibona njalo bethatha amabizo ebantwini bebuza ukuthi bavote njani, njalo kuthathwa amanombolo zefoni. Lokhu sithi ukuthi abantu babengakhululekanga ukuthi behambe elizweni labo.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Ngolunye udaba, amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights aselobele i-commission ebona ukuqhutshwa kokhetho e-ZEC ekhonana ngokwethuselwa kwabantu abavotayo ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla leZANU-PF ethiwa yona i-FAZ. Amalunga alinhlanganiso abefake amatafula phandle kwezitishi zokuvotela endaweni eziningi zelizwe izolo ebhala amabizo lemininingwane yabantu abavotayo. Ukuhlaziya lolu daba ke sizwe ingxoxo uNtungameli Nkomo weStudio 7 ayenze lo mnumzana efidlela Ncube.
Kuqondile lokho okuthiwo ngamagqwetha ukuhlangana kwabantu kufakwa kwetafula lapha kwepolling station kwesinye isikhathi kumamitha angaphansi kwe-300 meters. Kuyahlupha kakhulu ngokuba kuyikwethusela abantu, kuyinto engekho emthethweni, kuyinto engamukelekanga ebantwini abalenjongo yokubamba ukhetho olukhululekileyo. Laba bantu abatholakala kulezi zitishi besithi baya-researcha, besithi bafaka itafula lokuthi bakhangele ukuthi ngaba abantu bavote njani. Yonke lento ilenjongo yokwethusa abantu ukuthi abantu bacabanga ukuthi kabavikelekanga, ngokunjalo bagcine bevota ngendlela akade bengasoze bavote ngayo. Kuyikwethusela kungokungahambisaneni lokhetho olukhululekileyo, ngokunjalo kwenza ukhetho lolu kugcizeleleke phezu kwelezi ezinye izinto esizibonileyo ukuthi lukhetho lungakhululekanga.
Sibone abanye befaka umthetho ezandleni zabo bebaxotha abantu labo, abantu abafana labo Themba Mliswa oncintisa elilunga elizimeleyo, labanye abe-CCC. Kanti abanye babikwa bexotshwe ngamapolisa, kodwa endaweni eziningi amapolisa abikwa engenzanga lutho. Ungathini ngalokho?
Izinto ezinjalo zibanga ukuthi kugcine sekulempi elizweni, sekulokuxokozela elizweni, sekulodlame elizweni, ngoba abantu bagcina bengelayo enye into abangayenza ngaphandle kokuthi bazifuqele ebona ngokwabo, ngoba nanku phela amapolice abukele kabavikeli. Abantu bafuna ilungelo labo, ilungelo leli labuya ngegazi, ilungelo lokuvota labuya ngegazi. Kwafo khokho, kwafo khulu, kwafa abafowethu, kwafa odade, omama, kwafa abantu abaningi kakhulu ukuze sibe le mvumo yokuvota. Ngakho kulilungela abantu abangasoze balithathe kancane kubona belisukumela ukuthi balivikele. Nxa bebona abantu befaka amatafula besethusela abantu endaweni zonke nje lapho bathanda khona, yinto engamukelekanga ukuthi abantu bethuselwe ngalendlela. Ngakho ke abantu ubona sebezisukumela bezenzela beqotha yona fazi leyo, kuwukuthi umthetho ubukele nje kawenzi lutho, okuyinto nje eyenza ukuthi lolu khetho kugcizeleleke ukuthi kuyadlalwa nje, kuyadlalwa nje kakhulu, asovote ekhululekileyo la kancane.
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ohlaziya izimbusazo wexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwobulawayo. Imbiko esithola kwezinye izigaba ezijene zelizwe ezibalisa iTV iMakoni ikhomba ukubana ibandla lesisis lilamavoti amaningi liyanqoba ukuthi eNorton obemela iNorton edalela ePhelamende umnumzana Themba Mliswa usevumile ukuthi unqotshiwe ngumnumzana Richard Tswangirai oweCCC. Ikhomishini yezokhetho iZEC ithi izakwazisa impumela yokhetho lukamongameli ngomvulo ozayo. Likhomishini yazise njalo ukuthi abazakwethula impumela ingaveli kuZEC bazajeziswa. Kusenjalo abantu abavotileyo kwezinye indawo kobulawayo eziphuze ukuvulwa banze baqeda lamuhla emathathakusa. EHarare kwezinye indawo belokhu kuvotwa ngesikhathi siya emoyeni. Omunye wabahlola lolukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 akubonileyo kulezo ndawo.
Lo Fuliana umantu wakule business center kule police station kwafane yetende ekhathi bakule fithi izitende ezitha nxa ususiya ebusteni lapha. So yikho lapho besikhona kathesi sisanda kunanzelela ukuthi i-police station naleyana ivule ngo-1 emini namhlanje lokufusilela amaphepha. So bebakhaya ukuthi bazavala ngo-1 ekuseni izindlela ngamafitshane ukuthi kusanda ukusela phakathi kwamabishi. Abantu lokhu bebaningi apha kwequkula abantu abamele ukuthi bavote sebevotile nje abadlula phose amakhulu amane baningi. Ayisiwe yonke indawo lapho kugcwele khona abantu sebesadlula kibonketha kubo-Baptist Church ngale lapho sike kule qukula abantu ngoba la indawo yakhona iqalise ngama-1 ukuthi iphole izinto zonke sobasebevula ngama-1 so ezindlela sebekhanyisa nje ngamalayi khona lawo esola ngoba ngama-endi. So indawo yakhona nje ezinye lamagetha acacileyo ngoba kusetshenziswa amasola.
Like laxoxisana yini la bantu njalo bathini ngalesi simo?
Olukhona ukuthi kulabantu abangomama nxa sokunje seminyameni baye bengasaphathekanga kuhle ngenxa yokuthi izindawo lezi ziyakwazi ukuthi eziningi zakhona zake zigcwele imtigilamkhuba. Abantu abangathatha i-advantage ukubona abantu abalokhu bethanje ngoba nxa kuyukuthi umuntu ukhaya ukuthi uzaqeda ukuvota ngaiporentation izavala nje ngo-1 ekuseli kokhaya kuba lohlupho kakhulu ikakhulu ebantwini abangomama.
Bengabe bekhona yini abanye abakhaleleyo lababona bebuyela ezindlini kumbe abanye abakade belokhu besiza ukuzovota?
Abasoze baswelakala abantu abadela emoyeni ngenxa yokuthi abanye phela bavuke ekuseni ngamasikisi bezitele ukuthi kuyadlutsha u-8-0-4 wathumela bathumela khona kodwa benaso kumele avuke ekuseni ngosikisi ukuthi uyabe ezele ephumendlini mhlawumpe ngabo-5 ngoba abanye baphume ngama-4 ngoba abanye bengaqoda lakuntalilabadi kodwa khona mina bebesibavuke ngama-4 baqalisa ukuthi amabizo abo besuka lapho besiya laphana kodwa ngokunjalo bena laba abafana labekhathi bakhe ematendeni labo bavuke ekuseni ngovini kodwa balinda bona bashare isikhathi semina kukaokona ukuvota. So naturally abantu laba-agresiniwe njalo abaningi bacela bekhalala.
Ezinye inkinga elibone abantu bebhekana laso yiziphi kulolu hlelo?
Kunanzelelayo ukuthi umuntu nxa efika endaweni azitshele ukuthi uzavotela khona ukuthi imikhathi yakuthengiswa kade ingekho futhi kutengizwe lase liphosele kwenye indawo leyi voters roll njengoba siyakwazi kuba le-demitation abanye abasazange bayachecka amabizo yabetele ukuthi eminyakeni edlulileyo ukuvotela phanathi ngasefika kapha ukuthi ibizo lakhe selishisiwe laphosela kwenye indawo ekhathana laphansi lakhonokho ukuthi abanye abantu bayalinda kodwa kungaphumike impumelo esakhileyo ukuthi khonokho abakulindileyo kuzaphuma sikhathi bani mbe ukuza kuyasikhathi bani singakutho ukuthi lawo maprolalindileyo ungacathi ukuthi azakuya ngasiphi isikhathi so konkana kuthena kusenza ukuthi abanye abantu bakhalale njengoba siyakwazi ukuthi ilizwe lezimbabwe abantu ngabantu abazisebenzayo so esikhathi esiyangumuntu yaseangasilangalase lonke selinasifike ngazangaasuke khonapha endaweni ethize abe sicabanga ukuthi mana asuke kathethu uzathi mhlawumbe sephenduka mbe angasaphenduki itele ilani ethethwana
njengenhlanganiso yezesine ehlola lolu khetho lingathini ngalo
sizakhiphaka umbuzo umbiko ogcweleyo njengoba abantu bokubesavota zakhe kumbike umbuzo ogcweleyo ngokuthi uhambe njani kodwa kwakhathi esingakhuluma ngalokho esikubonayo lapho esihamba khona esikulandzelayo ukuthi nxa abantu bengasavota ngesikhathi basikhangele ukuthi bavote ngaso ukuthula lokhu bekulondoloza kabakho asebesenza ukudlawunza so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi abantu baqhubeke besenza khonokho beziphatha ngaleyo ndlela lokuthula phakathi khonokana yinto esiyikhuthaza kakhulu siyinhlanganiso ezimbabwe elections support network izesm sibe sesikhuthaza ukuthi okwenzakeleyo kathesi sasingakukhangelanga ukuthi izakwenza ngoba eminyakeni yonke kwakuvote kuhle ngesikhathi eziqondileyo kodwa kathesi kunanzelela ukuthi hhayi ngantha kulezigwetha zizaleleyo so siyakhuthaza ukuthi inhlanganiso ingaphindi ikwenze lokhu ngoba kuyahlukuluza abantu abantu babezisele ukuthi bazovota kodwa bagcinele sebehlukuluzele emoyeni njengoba kunenhlanganiso ezi-ground lapha ezibhodabhodayo so ngathi siyaxoxisana labo sihlangana labo khonapho labo bebona khonokho esikhathi ububonayo njengakhona amabandla bakhona laba abakhangela bezimele zikhona inhlanganiso ezinakwamanye amazwe hayi bakhona.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isikhulumeli senye inhlanganiso ezihlola ukhetho oluqhubekayo elizweni ezesin koBulawayo obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umkhuhlane wendingindi uqhubeke uhlasela abaningi koBulawayo kusukela uqhamuka ngozibandlela. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ulesiqiniseko sokuthi uzanqoba kukhetho. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kuhlelo lapho elithumele khona imilayezo yenu nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, linjani lonke? Hayi siyabonga, siyalubona ukhetho olwenzekayo ekhaya mpela kwelaseZimbabwe. Hayi umnomzana mpela upresident wethu, hayi yena ubugebengu yinto zakhe, ubugebengu yinto zakhe mpela. Kodwa hayi sizohlolisisa sibone nje ukuthi imphumela izoba njani. Kodwa hayi mina ngendlela engibona ngakhona ayakuthembisi mpela. Kusase semnyame ebusweni benkawu, kusase nyama babhizi basroba right left and right ngaso sonke nje isikhathi siyarojwa, akukho nje into ehamba kahle nje ekhaya. Kusho ukuthi sisazophila sikwamanye amazwe kuyofuneka nje ukuthi sibekezele bafoti nabodade wethu, mhlawumbe ngolunye usuku uNkulunkulu uzosiphendula. Sithandazeni sincengenini ukuthi uNkulunkulu asiphendule imithandazo yethu. Ngolunye usuku nathi labe siloko sibavakatshele emazwe nabo bazogcina sebesiza kithi. Siyabonga Studio 7 ngezindaba elisi thumela zona njalo imihla namalanga. Lani liphathiseke, kwabasekhaya liphephe, imlomo yenu ingabi mide kakhulu. Makungafanelanga ukukhuluma ungakhulumi, khuluma lapho okufanele khona kuphela ukuthi ukhulume, ngoba nempilo zethu kufanele ziphephe. Siyabonga kakhulu lo okhulumayo kumele usikhumalo wangasedandanda emzola le phansi ezihlahleni ezinkulu. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 ubengelelayo kwakasibanga ngebhansi elufanele. Mina bakithi ngizwa ngisiba lusizi kakhulu ngendlela eyenzakalayo ekhaya, eyenziwa ngabafowethu, eyenziwa ngabodadewethu, eyenziwa ngabazali ibe ongangokuthi kambe bangaze bavotele izani futhi iminyaka yonke lokho behlala bevotela iparty A1 ongangokuthi kambe shiwa kababoni yini le nhlupheko esinayo namhlanje bona laba bantu okuthiwa abantu abokuthiwa bayalima bayenzani bayenzani abenza ama-project wat abanye ngobuningi babo izinto lezi babuye bazozithenga ngokusebenza kwabo ngaphandle emazweni bebalekele uhlupho bebalekele ukushwela kwemisebenzi ekhaya bebalekele ukuthi bayantu ababo bayalamba bayaqhwanda lapho abaqhwanda khona emazweni laba bazwela baphila kabuhlungu abazali boni bethu bebathathe ilokuzeni amavoti banikeza izani bathi izani ilungile ngoba izani yabe ibanikeza indumba mhlaba mhlazana wamavoti ibanikeza indumba mhlazana bekwenziwa amamithini igqoka izintsalo lezi eliziqokayo izigqokelwa ukuthi ngoba liziphiwe kanganani yini lingacabangela abantwabenu lamadoda enu labakhwenyana benu labomalumakazana wenu abangaphandle abangekho abaphila kabuhlungu
ngithi leyo zanu bayakutshengisa ukuthi balovalo besaba ukuphuma esikhundleni kungakho ke babona ukuthi liyamuhle izinto kazibamelanga kahle sebezama izindlela ezingamanga kahle ngitsho noma bengathi bayawina eqinisweni elihle abantu bazabejuthile especially abantu abaselayinini ngalesi sikhathi elinde ukuvota
Studio 7 linjani ku-Studio 7 basakazi lonke linjani hhayi ngilethe ukubonga kuphela namhlanje ngilethe ukubonga kuphetha uNkulunkulu alibusise ngalokho elikwenzayo ukuthi nikinde izindaba ezinhle uNkulunkulu alibusise
Studio 7 siyabingelela siyabonga kakhulu umsebenzi sesisafika emaphethelweni okuzama ukuthi siye ku-election hhayi siyabonga kakhulu kodwa silokushaya uvalo okuthize sikhona lathi lapha ukuthi sizovota kodwa uvalo lona ngeke lwelo lusishaya ngoba siyazi ukuthi i-history eZimbabwe nge-election vele banjani ngabe kuthiwa abantu beZimbabwe bonke bayakubona lokhu mina engikubonayo ngaba asikho kuyonke le nkinga ngoba ukuvota ukuthi umuntu enze intando yakhe intando eningi ilandele uma kuthi amaZimbabwe asevotile izekhi ayikhiphe imphumela yabantu iye kubantu nge-free and fair odliweyo udliwe owinile uwinile akula muntu ole-right ukuthi ethi abantu uma bevotele kumbizani free and fair ukuthi akubuse i-KPC no asikho njalo but intando eningi uma abantu sebefuna i-KPC ukuthi iphathelelwe likaMthaniya izani uPF labantwana bezani bona abasupport izani abavume ukuthi amaZimbabwe asefuna ukuphathwa i-KPC into esabe sifuna i-fairness so labo abezekhi ngibaxwayisa ukuthi abakhiphe imphumela ngokukhulu kushesha uma kuthi sikhona and bengathatha ihlangothi uma kuthi i-KPC winile abanike umbuso uChamisi kwesezokucela lami ikhona manje manje ngizovota ngivota ngobuhlungu ukuthi ngifuna ukuthi ngikhiphe uJobs Kala ejele ngevote lami ngoba ngiyabona iZimbabwe ilokugcindezela kakhulu abantu abangaboni ngasolinye layo siyabonga singathi uNkulunkulu ngabusisa amaZimbabweni ukhetho uhambe kahle ngendlela engifanele sithi God bless Zimbabwe amen siyabonga kakhulu Studio 7
sinesicelo ezingumuntu lowo obizwa ukuthiwa uphethe zombusazwe ukuthiwa ngEnglish woni sibanda lo muntu lo sicela ukuthi ngakuthi uyamambijana into yakhe leyazama ukuyikhuluma le asupport iparty yakhe leyo isupportayo enkulu siyacela ngomuseke ukudisturb abantu uEnglish woni sibanda lo umuntu wezanu PF straight ulicubungule ezombusazwe haya kusilo qiniso le umuntu okhanya ngani nje kazazi lokuthi uthutsha ngaphi uya ngaphi akula muntu oxa kulezombusazwe othatha isayidi yeyodwa mnyaka yokunguhlala ekhuluma into eyodwa sicela sihloniphe umuntu engabe siqede idatha ngokwenza into zakhe ezingaqedakali ngazokaliwo siye sabe ukuthi kuyaphespak ulipublic yestudio seze siyathethisa ngampela siyamthuka lo muntu lo uyadelela lo uwezositshela into yakhe ebolileyo engaqedakali ngazokaliwo lokuzama ukuthi kathule vele ngabe bekukhuluma kugroupu lethu leli ngoba siqedele idatha siyavula inonsense yakhe singakwathi kule nto zayikhulumeki kangako siyacela ngomusa siyacela ngomusa angiyisitoni sibandawoni lo ami inonsense yakhe lo inonsense leyo yenzayo leyo asiyifuni thina asithandi kulaleli idoti thina asithandi siyekumlaleli idoti kame ngempi yakhe leyo support okusupportayo aphelele lapho kuyasidelela lo
Studio 7 siyabonga bakithi mina kakhulu yimi engibongayo ukuthi belisikhavela indaba zeZimbabwe ne-election kuningi engikufundileyo kukhona okanye indlela ade lithakaza ngayo kuningi engikufundileyo okuvela ebantwini hayi siyabonga kakhulu Studio 7
linjani emsakazweni we-Studio 7 balaleli nibone lapha sakazi okhulumayo ngunkosi ophuma endaweni yasenkayi ya yazi abantu bezekhi lezanu iziyelele straight basenzela ishiti kuphela sikwateka besitshone sibhizi sisemalayinini lapha simile besenza opopayi babo befihla amaphepha besenza isitshetho sayo sokuriga sinsilokhu kwaba lo mgaba kaze sikubone okunje sigaba wayekwanisa ukupheka izinto zakhe kodwa angapha akungakhali lokho abakwenzileyo yazi izani siswele ukuthi yenzeni siswele siphele yamaplani okurit seyefuna ukubukhusha kwenkanga manje lo nyaka bayicinga into yabo baphume bephele mna ngagokahle athwale zakhe ahle ayihlale eplazini kwabo sijwayela kabi sithone silinde amabhaloti lapho ezenza nto abazwayo besijiye badiliwe amakhotha amakhotha okwenzani ukazi umonzora wathi efuna ukuwithdraw babesithi bona 11 days awusavumi sebeprintile so o 11 days lezi bebesenzani bebengakwazi ukhetho lolithile ubuya nini lokhu balungiselela ukuvota after 5 years bebengakwathi kulama-election azayo futhi manje wathi sesiwathi amele abe ngo-2028 kwinade bekwenza besenza iziyelele zabo la basihlele ngayo
lawo-ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Njengoba sike satsho balaleli sebeqalisile-ke ukukhipha lokho okuthiwa ngama-V11 okuphanyekwa phandle kwalapha ukuvotwa khona okukhomba ukubana ibandla lesisi liyakhokhela ezigabeni eziningi esezibaliwe okwamanje. Kodwa-ke silentathela izindaba yethu umlondolozi Ndlovu osecingweni. Ngiyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga Kandi.
Ye, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuhamba njani, sizwa kuthiwa impumelelo siqalile ukuphuma, kukhona yini eselikuzwile?
Ye, impumelelo siqalile ukuphuma sibili, kodwa engingakusho mina ukuthi lapho ngikhona ngiseHarare, sengingafika eWestley, saya eWarren Park, ngangena eBelvedere, abantu lokho besavota kuma-constituents lawo ngoba ama-ballot aphuza ukuthi kodwa abantu njengokuthi azi umongameli Zolo wengezelele ilanga ukuthi namhla kube lilanga lokuvota. So abantu abakwenzile namhla ukuthi bayaqhubeka bavuke besiya kuma-plebiscite sayafika eBudiriro abantu lokho beqhubeka bevota. Kodwa sesikutholile okwamanje sesithole umbiko ozela kummeli we-Norton akade ngummeli we-Norton uMnumzana Themba Mlisa osithumele umbiko i-WhatsApp odiyo lapha evuma ukuthi hhayi usenqotshiwe libandla le-CCC unqotshwe uRichard Tsvangirai eNorton bekuncintisa uRichard Tsvangirai oweCCC uThemba Mlisa oncintisa ezimele lo Constance Shamu obencintisa imele ebandla leZANU-PF kodwa imbiko esesitholayo ukuba uRichard Tsvangirai nguye osengummeli weCCC eNorton.
Manje ungasitshela ukuthi ngokuzwa kwakho impumela ezinye indawo ikakhulu emaphandleni lapho okungamaphepha afike khona masinya ihamba njani? Siyaxolisa lapho icingo lukamlondolozi ukhanya lungeni kahle. Kobulawayo silo Anastasia Ndlovu. Anastasia, ungasitshela ukuthi unjani umumo? Hello? Mlondolozi ukhona?
Yeyikho.
Okay, besibona ngani ucingo soluyile. Ya, manje ungasitshela ukuthi nxa sokuthiwa sizike seze ukubana nxa bengezelela isikhathi kade bengavalanga baqhubekile ukuthi ukuthi abanye bagcine esinye isikhathi sicine sesichaya sokusiba khona ngezikhathi ezi abantu belele. Manje kuyahamba njani khonapho? Bakhona yini abalokhu bevulile bona kade bevalile kumbe kuhambe njani bahle baqhubeka?
Ye, ngike ngafika e-polling station e-Wesley Primary School lapha kade sebevele bevalile kodwa bavulela abantu ukuthi beqhubeke ukuvota. Ngifike khona ngo-1 AM ekuseni ngathola abantu bevota. Njalo okunye kunanzeleleke ukuthi abantu abaningi balele ezindwendweni ngoba ibandla le-CCC belisebenza abameli babo akade betshela abantu ukuthi bengayi ngekhaya ngoba besesabela ukubana balakho ukunqotshwa. Kodwa ngike ngafika e-Warren Park G primary school, e-Warren Park 4 e-primary school, lapho ngithole khona abasekeli bezanu-PF bethaba sifika ukuthi hayi akuvotwanga indawo akade bengajelanga ukubana benganqoba. Ngikhulume nomunye umsekeli bezanu-PF umnumzana Lamek Chinyayi yena uthi hayi ibandla lakhe kalilandaba lokunqoba emadolobheni. Kodwa abaningi bebekhala ukuthi kanti kini imbangela yokubana amaphepha la aphuza ukufika kuyini khona kwenzakala ukubana iHarare yo eseduzane nasemakhaya kona emakhaya amaphepha siye wonke ebusuku so enye impumelelo engitholile ne counseling ekhiphinge kwenye polling station eyazo nangoba la yita takwirira community hall ekhiphinge South constituency lapho
mlondolozi isikhathi iso sesidliwe ngumangoye hayi siyathemba ukuthi siza kubamba ngokuya kwesikhathi sizwe ukuthi kuyaba kuhamba njani siyabonga hayi lati sibongile alo ke bekungumlondolozi Ndlovu intatheli izindaba yethu esidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa.